Soko izikhathi sendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kumpalakazi 2021 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elinazwa ngayo lonyaka osukuvangele ukuthi lidlule njengawe wonke amalanga.
Ikhisimusi leyi inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyazithangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo owe-corona uvayile abaningi zabaphumelelanga ukuthi babuye.
Sizakuzwa abalaleli be-Studio 7 bebulisa izihlobo nabangane ngaleli langa lekhisimusi.
Ngalibingelela abangane lesihlobo be-Ward 3. Ngiyabashethe ngiyabingelela lonke, ngiyabingelela abasekhezi, ngiyabingelela Simatopo, ngiyabingelela uBulawayo, ngiyabingelela Sentrai.
Umnumzana Meli Ndlovu wochova ibhayisikili esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kona lo umsakazo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elithakazelelwa ngayo lonyaka osokubangele ukuthi ledlule njengazo zonke nje insuku. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanja.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo zilezihlobo ezisebenzela emazweni abalisa le-South Africa laseBotswana ezivame ukuthi zikubuye ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Uzobona isihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulandela uqhamuka komkhakha we-Omicron, injivakazi buyanga ngobunengi okudale ukuthi ilanga lekhisimusi libe duma. Unkosazana Lindiwe Moyo oyisizalwane sakuleli esebenzela kwele-South Africa ngomunye wabalutshwane abazekhaya uthi iningi liselemva ngenxa yezizathu ezithize.
Abantu bebengelaqiniso ukuthi kuzohamba njani kuma-borders because i-border leZimbabwe ifaliwe and so bekuthiwe kuzaba le-quarantine. So umuntu abesesuka cabanga ukuthi uzospenda ama-days amaningi eku-quarantine acine ngelasikhathi eseneleyo sokuthi abonane lemuhle. Then esinye isizathu sokukhansela ama-plans kwaba yikuthi ukwesaba ukuthi umuntu sengathwala i-Omicron leyo afike ayithelele izihlobo labangani.
Unkosikazi Matilda Dube evokola kuwa-7 eFilabusi uthi lonyaka yikhisimusi ngebizo nje.
Ikhisimusi leyi inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyazithangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo owe-corona uvalile abaningi zabaphumelelanga ukuthi babuye. So abantwana abalakho okokudla njengeminyaka elingabe sokuqala sibezele ukuphithizela kodwa kakuphithizeli akulalutho.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo esine njalo isakhamuzi seVokola.
Ikhisimusi inayo injenje silobunzima obukhulu ngoba kulabangane lezihlobo ebezikhangelele ukuthi babuye bazihlanganelathi njengezimuli konke kakusenzakali. Sesithonga ukuhlala njengansuku zonke siyimuli sinjalo okungukuthi ikhisimusi anti isikhathi sokuthi sivakashe sichelezele abangane sibe lezihlobo zethu esingahlali lazo ezisivakashelayo.
Unkosikazi siphathisi wenkqala wesilikwe kwana North uthi njengabomama bebehlanganise imali emaclub kodwa ukudlaba lakho akweneli.
Lakhona okwesikuqoqhileyo emaclubini singomama asingeke size sithi siyacelebrate ngakho ngekhisimusi ngoba nxa singathi sikuchithe ngekhisimusi singazi ukuthi 2022 lo usiphatheleni kodwa kusobala nje ukuthi sisaqhubeka ngayo i-COVID. njalo ilobo nzima kanti kudala sasikwazi ukuthi ngekhisimusi nxa kuwe kungayekho kungekho ongajabulisa ngakho abantwana liyaphuma labantwana liye komakhelwane kumbe liye kwenabani ngali akuhambeki ngenxa yecovid akulamuntu ofuna omunye emzini wakhe.
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi samawane uthi impahla kazibambeke ezitolo.
Ikhisimusi le hayi abantu vele abala lutho sibili into abalazo ngoba yona imali kayikho ebantwini, so yikho nje lapho kungazali kulo hlupho khona, ziyadura akuthengeki.
Osakhulayo Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zemadobo Youth Development Initiative oemapisa, uthi uzulu kumele azithokozise kodwa engadlulisi amalawulo.
Kuqakathekile ukuthi abantu balandele imithetho ebekwe nguhulumende ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Kumele ukuthi bagqoke amamaski sibili bengahlanganyeli. Kulezinye indawo ikakhulu ama-business centers amancane, nxa abantu bekholisa bebaningi kusuka kumkhuhlane uyamemetheka masinyane, basanitize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli liyaliqonga njalo ngolwesine bangamathumi amabili lasikhombisa 27 abafile ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuthi izolo kufe abalithumi lasithupha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ukusenjalo, umnumzana Meli Ndlovu ochove ibhayisikile esuka e-South Africa esiya eZimbabwe uxhasane inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-South Western Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Meli Ndlovu uqale umkhankaso wakhe wokulimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 elokitshini lenkulumane kosekusile, wasesiya ezitolo zenketha 6 wacinela ngenketha 9. Umnumzana Meli Ndlovu ukhuluma ngakulandileyo kobulawayo.
Abaningi ngifuna ukugijimisa ukuthi ngibuye kanjani, kodwa mina injongo yami awareness ye-COVID. Mission yethu ukuthi sazise abantu ukuthi wonke umuntu kumele aphephe lapho khona, kumele aphephe, singavumi ukuthi kudelelwe ngumkhuhlane. Leyazi khona manje isikhathi sama-holiday, noma sihlangene siyifemili sikhuthazane emakhaya ngoba imuli siyadingana sonke. Omunye nomunye ehambe evaccinate and kasithi ukuthi ma uzivaccinatile akusamelanga ulandele umthetho, ma uvaccinatile still uyalandela nalelo umthetho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-South Western Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi uthi basebenza ndawonye loNdlovu ukuxwayisa uzulu nge-COVID-19.
Khonapha nxa sikhuluma nge-COVID-19 kuba le-gender-based violence, futhi kuba lokuhlukumezana kwabesilisa nabesifazana. Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona umhlaba wonke jikelele luyabulala, so ke asizindazelele nini futhi siziphathe kahle, singajabuli sidlulise amalawulo.
Umnumzana Qhubekani Chabalala, umhlali wenketha 9, ukhuluma ngalokhu akuzwe kuNdlovu.
Uthe yona yinto emqokeni menze wathova ibhayisikile wayekela mhlawumbe ugada omzansi. Lokhu yikuthi uzama ukubana etshengisele ubusiriyasi be-COVID-19.
Ukhansila Rodney Jele uthi indlela esetshenziswe nguNdlovu ikhange abantu abaningi.
Iprogram yethu besiconscientize abantu ukuthi COVID lokhu isakhona phakathi kwethu. Sibuye lolunye uhlelo oluthiyeneyo olubise lijaha lakoNdlovu lebhasikiri, ngoba sinanzelela ukuthi ibhasikiri leli li-attract abantu abaningi, bebona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi sizivikele.
Ngaphandle kokusungula lomkhankaso, uNdlovu vele yingcitshi yentshelelezane njalo ulezicoco zalokhu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko bebulisa izihlobo labangane. Umculo lo eliwuzwa ithophelela kamnandi ngoka-Jays Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambini besithi iKhisimusi.
abangane lesihlobo be ward 3 ekachechete ngiyabingelela lonke ngiyabingelela abasekezi ngiyabingelela simadopo ngiyabingelela ubulawayo ngiyabingelela sekayi ngiyabingelela lonke abantu le MDCT
salibonani lonke igama lami Khalid Hatas ngibingelela usisi wami usiphiwe eHarare abazukulu bami khona le imbingele nomalume wami osekruta piwa mako emasfingo mbingelele njalo abangane mbingelele umakhelwane bami ukuthi lonke libe likhisimusi elimncwa unkulunkulu aligcine abe nani alenzele kahle nyalo yabonga
sanibonani Studio 7 basakaza kahle nangugogo khanya ezishabane ngibingelela izihlobo zami zonke zakokhanye le ngikhonza labo makhokhoka Church of Christ ibe lekhisimisi enhle lomnyaka omutsha
sanibonani igama ubusimasina we-old makhwekhwe kobulawayo ngithanda ukufisela izihlobo zami zonke ezisemagumbini amanomhlaba ikhisimusi elihle elihle ligcwele injabulo lomnyaka omutsha oka-2022 sizibambenini singene singabaphilileyo ngiyalithanda lonke lani basakazi Studio 7 ngifisela khisimusi elihle
sanibonani sanibonani okhuluma ngujosephat moyo ngajabula le audio mayingafundwa esiyezwa lapha amaphoyisa achithe umhlangano obubizwe nguthamisa ukuthi anikeze abadala izinto zechristmas into eyenzakala ezimbabwe indi umbuso we-ZANU-PF mubi awukho muhle ngoba siyabheka manje abantu abadala kusukela kubo 50 years kusiyale bekumele ukuthi ube yiphathi yabantu abantu labo bekumele ukuthi baholiswe igrant ingabe imali yabantu abakhulileyo abangasakhona ukuzisebenzela kodwa yona ithule badla imali yephathi bathenga amaplaza uthole umuntu ele 5-5 amaplaza betshontshe imali okumele ukuthi isize abantu ebesekusele ukuthi abantu sibambaneni iphathi engathiwa ingaba ngunumber 2 i-MDC sibambaneni sonkeni kungabi lokhu ngamaphathinyana okuningi lokho kungeke kusize lutho ngiyajabula le audio ma engafuni
njani bazazi bathuthu sebendawo zonke zelizwe se-America siyabonga elisiphathela kuyinto enhle ukuzwa ukuthi le ndoda yakithi egogole ngapha esayikile from Johannesburg to Bulawayo hayi siyabonga khona kuyinto ethuthukisa abazungu ngijike ngikhona ngapha seJohannesburg u-Abraham Kate Moyo sakholwane ngithi uvuka njani phila ukhokho bele muli yakho nazela i-COVID-19 general manager samncedisi ngithi uBenjamin ngale konyongoli osasithi libuka njani madoda ngiye sentana kumama munalo nto kuphila kukhokhobe sisibambe i-COVID-19 yimi upita opite endunela
igama lami ngujamulani sibanda ophuma enyamendlovu ndingelela ukuqala ndingelela unkosikazi wami umambofu ngizobingelela ingane yami u-Ayanda sibanda ubanele sibanda u-Anele sibanda ngakhohlwa abazukulu bami ulendo uthoko umtha uthando wonke nje sithi libele Christmas enhle mali yami
Studio 7 ngiyalibingelela bangani lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngamadolobho ngamadolobho ngiyalibingelela lonke bakithi ngithi Merry Christmas kini lonke basakazi bethu kanye labalaleli bakaStudio 7 ngingakhohlwa udadewethu bathabile masu linjani izihlobo bakithi ikhisimisi nansi sesiyibonile lanxa kunzima nje ekhaya kungadliwa lutho kodwa ke hhayi unkulunkulu khona uzasikhulula ngelinye ilanga hhayi le ndibingelela bakithi ngiyabonga yimi uzikode ngisebutswana amen
Okuqala ngiyabingelela kakhulu kubasakazi be-Studio 7, abasakazi bethu esiphathele umsebenzi wethu kuhle kakhulu. Okwami kakhulu ngokubingelela abantu bakithi eGwanda lapha kakhulu nombingelela abantu bakithi yiko engikhulele khona. Kuse-Arisu kuseGwanda, mina nginguTimothy Mhlanga. Mbonga kakhulu abantu bakithi balime kakhulu, balime kakhulu sibili okutshengisela ukuthi khona hhayi inxalo engane zulu singaba le-good harvest. Njalo ngingakhohlwa ukubingelela bonke abakhokheli bethu abanjengabosebhuku bethu wabundlovu, usikhokelele babandlovu, sithanda ukuthi ubone usikhokelele vele, siyakuthanda kakhulu. Ndingelela umlisa wethu ubabo uRantas ngale ngiyambingelela naye kakhulu ukuthi hhayi umsebenzi awusebenza uhamba kuhle sibili kumanesayo. Mbine umbingelele bonke amanebhawuthu oshomithi amanebhawuthu wonke akithi angane anqabele ukusela phakathi kwesigaba ukuthi ba umsebenzi wawuye phambili. Phambi nomsebenzi bamanebhawuthu izulu kaline pula hayini
ngiyalibingelela lonke lapho likhona sithi libele Christmas yokuthukela nomnyaka omutsha. Yeyibantu COVID lo COVID imesabe bakithi mask enu ngihlalela nekatshana ligcobe izandla phela ngokusanitizer. Siyabonga, ngiyalithanda lonke, ndibingelela kumagumbi amanomhlaba empowenzi komalawe kezile phansi le wanke epupu mpofu kwenapo emamengweni kunjani mtata. Ye, ngiyalibonga lonke, ngiyalithanda njalo. Ngumoveni Ngwenya edaluka.
Mina nginombuzo why amasabini elavindele ngabuzwa u-station commander wasenkulumane badla naye ngiphobela badla naye ngoba ngamapolisa lawo mashabini kusela amalodiyanoti wayephula ekuba ngu-president idinaka ngoba labo badla naye wayengabuzwa amasabini ngoba ngamapolisa.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko bebulisa isihloko labangane ngaleli langa leKhisimusi. Umculo lo othophelela kamnandi ngokaJace Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili ingoma ethi iKhisimusi. Vela kwamanye amazwe namafitshane. Umholi wenkonzo yeRoma uPope Francis ubonakale namhla emnyango weSt Peter's Basilica okhangelane legceke lapho abantu abakade bethe gwaqa wethulela leyo ndawo kanye lomhlaba jikelele izibusiso. Wakhuluma ngokuphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. Abantu baze ngobuningi lanxa bekugodola njalo kolezulu lisina. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sikhangele okuningi obekuhlupha kuwona lo umnyaka. Silonkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWOSA.
Kuba lodubo lamanzi. Udubo lamanzi lalo ngolunye futhi oluletha udlakela ezindlini. Ngoba amanzi agcina eseyinto yokuthona asesetshenziswa ngonanzelelo. Kumele uzinike njengomama ukuthi uyawakha kumbe uvuka uwakhe ebusuku kumbe kulamanye amalayini vele othole ukuthi wena vele amanzi wona ngokwawo kaphumi. Bese kubuya futhi ukuthi amanye amanzi ayagudlisa abantu. Khombana kwenzakala kuyathwalisa nzima ukuthi njengomama usakwathi imuli yakho uyidingela njani amanzi. Uzahambe uyedinga amanzi kathi ayagudla. Uwakhe empompini ayagudla. Uthi zama ukuthi uwabilise njengokuxwayisa kwa-City Council ukuthi boila nina manzi amagezi kawakho. So kulo bunzima impilo kamama vele inzima kakhulukazi amalungelo awo mama lokho kube le COVID ay kahamanga kuhle. Ezikolweni ngapha abantwana bengaxotshwa so kumele kube yibo mama abagijimayo. Abantwana babhala imhloliso yibo thina se toll free ekhangele ngilungelo lezemfundo lesayivulela abantwana kakhulukazi. Kodwa bese simangala ukuthi khona yathola ukuthi umama iba sebefona kuyo sibekhala ngalokho ngalokho. Ama phone calls lawo kasi uthi siwathola ko esabeleni semathebeyiland kakho kuphela. Isimangala sithola lawo avela kuma emashonaland ngapi ngapi ilizwe lonke nje jikelele. Besinanzele ukuthi lapho kulinywa khona ngoba kulabo bomama besithi bethi mihla ngemihla lapha bengalima balima igwayi balivune. Selisiyathengiswa bayachaya baxotsha obaba bayithengisa bonke bayithengisa obaba ayithengisa igwayi lana adla imali. Kulo mama osizwisa ubuhlungu kakhulukazi ngisehlekayo lesi esizama ukuthi sisikhangele ukuthi susela ngo-2019-2020 kulokho kumphinda futhi ukuthi nxa uyalima lime igwayi sekumele liyethengiswa aselivunile selipakishe ukuthi liyethengiswa uyachaya waxotshe. So kumele kulinywe uyahamba ayilandwa imdeni ikhulumisane kuyela ngkhawu yewondla abantwana kumphinde futhi. So siyabona ukuthi omama bayasetshenziswa kakhulukazi. So into esikhala ngayo ukuthi aluba sithi si-COVID naleyi yebo ngento yomhlaba wonke jikelele kodwa kwamanye amazwe athola ukuthi kulabantu abomama balama-grants bahola lapha lapha nohulumende bephiwa nguhulumende. Kube sokuthi inhlanganiso lezi ezizimeliyo zibe zinto ezincedisayo kodwa lapha eZimbabwe sinanzele kakhulukazi ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa yizo ezithola umsebenzi la ziyandelwa kezenelisi. Sesikhangela ukuthi khona kulama vouchers nalawa alokhuzeni abanye kwezinye izigaba kukuphiwa ama voucher ukuthi ayithambe ethenga ikhadi yaphiwa ikhadi ukuthi ayithenga igrosari lelo silibonele ngcono. Kodwa kulezinye izigaba ukuphiwa khona imali omama bebekhala ngokuthi bayachaya bathathelwe leyo mali ubaba nje ayidakazile imali ayidakwe engayithatha nje ayinathi ayithaphuza ayiqede usuthi ungakhuluma uyichayele ungathi uyakhuluma usuthi ubhalise ngenamba yendlu yakhe umuntu ulilunga lomndeni wakhe so yena uyinhloko yomuzi kumele ayisebenzise leyo mali. Lo kube umnyaka omubi sibili nxa sikhangele ukuthi khona kwezamalungelo sikhangela amalungelo abomama sikhangela amalungelo abantwana sesikhangela nje ilungelo lomuntu omile eZimbabwe. Impilo u-2021 ube nzima kakhulukazi and uqhubeka enzima asiboni la themba ukuthi ububele bungathi. Esingakubongela nje ukuthi wena uNkulunkulu imphefumulo yabantu sayifindisa siphila ngomusa wenkosi eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWOZA sisixoxelayo ekoBulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyathibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ngelanga lekhisimusi sixoxa lomfundisi Thandeko Zinti Mkandla sihlaziya ilanga lekhisimusi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande, ngibonge labalaleli abalaleleyo ngalolu suku lwanamhlanje olulikhefu lekhisimusi. Hayi, ikhisimusi yalo nyaka kwabaningi izaba nje lusuku olubhalwe kukhalenda. Ngubana okujwayeleke kwethu kwenzakale akusoze kwenzakala. Siyakwazi ukuthi okokuqala kulo bhubhane lolo olwe-COVID oluvele lithwalise abantu nzima kusukela nyakenye ngomabasa. Kanti phezu kwalokho-ke abantu kabalalutho ezikhwameni zokuthi bathenge izinto ezehluke kuloku ababakudle ngosuku lwekhisimusi ngoba yona ikhisimusi ngokwayo imvama yikuthi abantu babazijabulise ngezinto eziningi ezijiyeneyo abangavamanga ukuthi bazenze bebazidle phakathi kwesikhathi. Izigqoko ezintsha, ukudla okungajwayelekanga kodwa kumnandi abakuthandayo. Kodwa kukhanya lo nyaka konke lokho kakukho. Sengitshe lakho ukuya ezinkonzweni njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu babuthane ngobuningi lakho kuzakuba nje into yokuthi hayi lisiko kumele lenziwe kodwa lingelasi sindo seminyaka yonke.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga balaleli. Kunzima kunjalo asibeni lomqondo ukuthi izindokwelina azizalunga ngoba vela kulabo suku obungasiwa kulalangele ngachoniyo. Labona bonxabe khona ababangela kunzima bempilo, umlimi uzababonela iplan kuzakwedlula lokho. Libe le Christmas enhle, lomnyaka omutsha omuhle.
Kodwa singathi akula bubhane lwe COVID-19, ubona ngani bekuzaba ngcono na?
Ye, aluba ubhubhane lwe COVID kalukho bekungaba ngcunywana hani kakhulu, kodwa ngoba vele abantu baphakathi kobuyanga obumangalisayo. Lento zakhona ezikhona ziyadula, intengo ziqansile. Kathi abantu benza becabanga ukuthi izikolo ziyavulwa, phela izikolo kusele ngabona nje amaviki amabili, kufuneka ischool fees, kufuneka amayunifomu, kufuneka lokhu lalokhu namabhuku amatsha, ngoba abantwana abaningi batshintsha izigaba zokufunda bengena kwezilandelayo. Kungaba ngcono nje khonoko ngobana bebeza kwenza lokhu nalokhu ukuthi bazame ukuthi bathole leyo mali. Kodwa ke vele impilo yabantu laba eZimbabwe ngenxa yobuya ngobukhona ilokhu isiya isibalukhuni sibanzima. Kwayisikho ukuthi lubhubhane lodwa, kodwa ubhubhane lwengezelela phezu kobunzima labo abantu ababhekane labo kusukela emuva khona le. Vele abantu kuleli lizwe sebephila ngomusa kamlimu, ngoba akulanto abangayenza bayibambe ngezandla bathi lokhu ukuza senza siphile ngcono. Sebephila nzima abantu. Yebo, ngabe kalokho bekuyabanganeno kancane, kodwa vele impilo zabantu hayi.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani isiko lekhefu lekhisimusi leli ngendlela ebesilazi ngalo liza kuya liguquka na ngesikhathi esilandelayo?
Hayi, lona isiko ngokwalo nxa silithathela ukuthi usuku lwekhisimusi lona ngokwalo sibili luthathelwa enkolweni yesiKristu, kutsho ukuthi ikhisimusi njengesiko izasala enhlizweni zamakholwa, ikakhulu ngobana amakholwa bazahlala bekholiwe ukuthi usuku lokhisimusi kuzalwa kwaJesu. Lokho akusoze kuguquke. Kodwa-ke kwabaningi labangakholwayo ikhisimusi phela siyaphenduka laba likhebu lokuthi abantu bahlangane babonane bevele endaweni eziningi ezishiyeneyo. Naku siyabona abangaphandle kwelizwe abafisa ukuthi babuye, abanye babuya kanye ngomnyaka, abanye kanye ngeminyaka emibili babuye bazojabula lezihlobo zabo. Kodwa-ke kungaqhubeka kunje, abantu bazaba lekhisimusi yama-WhatsApp, khisimusi yamafoni, thunyelwe lokuncane, abantu baphokuncinda nje izithuba. Kodwa ukuthi baze babonane sibili mathuba, hhayi, kuzaba lukhuni kakhulu. Yebo, njengoba zonke into zingaze yaguquka, nalo leli khefu ngibona ngenye indlela sibili. Nxa into zingaqhubeka zinje, hhayi, abantu benkosi bazamela bakwamukele ukuthi into seziguqukile.
Lo-ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela usuku lwekhisimusi oluhle. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Ngakhesukani besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 uphazamise indlela ilanga lekhisimusi elithakazelelwa ngalo lonyaka, osokubangele ukuthi ledlule nje njengawo wonke amalanga. Umnumzana Meli Ndlovu othova ibhayisikili usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-South Western Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Siloqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.